Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 5 zibandlela 2022 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikho kunzima sibi ngoba uma uwenze u drive izivesina lamagodi lawa ase town, uyakwazi ukuthi godi ungaliboni igcila amanzi. Ichaye imoto ibife ubuluzi control yethu zenimoto ezilayigeke ngenxa yamagodi lawa ase town. Kule ngozi siwa umgwaqo okomuhle. Ikakhulu uma izivesina, so unanzela ukuthi uma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba ingozi ezilapho ziyabe ziningi kakhulu.
Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo. Besithi sokuyingozi enkulu ukushayela kulimigwaqo.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana nalezekhi ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency njalo sikwanise ukuthi si-check-e online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abarejista ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lokhu engaka-updatewa ku-system le-electronic.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abiwa eselobeli iCommission yobona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ecela ukubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asibehlala kule South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okubahluphayo elizweni labo kulokuthi babeloke besiyahlukunyizwa kumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo besithi isiyingozi enkulu emigwaqweni kanye lokubulala izimoto zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethula uhlelo lokulungisisa imigwaqo elizweni lonke jikelele kodwa koBulawayo uZulu uthi lokhu akwenelanga ngoba khathesi isikhathi sezulu. Ingozi ezingaba khona edolobheni zibangelwa yisimo esibi semigwaqo zizakwanda. Umnumzana Mthabisi Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumtshayeli uthi sekuyingozi enkulu ukutshayela nxa izulu lisina ngenxa yamagodi akhona emigwaqweni.
Kulobu nzima sibi ngoba uma ungenze udrive izulu lisina lamagodi lawa ase town, uyakwanisa ukuthi godi ungaliboni igcila amanzi. Lichaye imoto ife umbuluzi control wethu zenimoto edlula egceleni ngenxa yamagodi la ase town. Kule ngozi siwa umgwaqo okomuhle ikakhulu uma izivesina, so unanzela ukuthi uma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba ingozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu ngoba one imoto yabithelela engela balance kahle, so ubisi kwele godini siluzi control kumbiwe ikulimaze. So kule ngozi eziningi sibe sikhalani la.
Umnumzana Meluleki Mloyi umtshayeli wemota encane uthi akusela migwaqo emalokitshini amaningi akoBulawayo.
Ubuhlungu ukubula ufelwa ama-bearing, ufelwa ama-shocks, ufelwa ama-tire. Abantu ngabe yazizama sibili ezame sibili ukuzivalela amaphotholo umgwaqo ufile. Izulu liyana kathesi vele uyabungabona ukuthi unyathela imoto inyathela ihamba ngayo. Umgwaqo ufile madoda, singathi singalandela uLuveve Road akusahambeki vele kuLuveve Road ukuthi asitela mgwaqo sibili siyengena khona emalokitshini kubona intumbane lapha amaphotholo angikhona. Sungathola umuntu sibili ganxekile phakathi sibili ngoba hayi.
Umloyi uqhubeke ethi imali ezithathwa kuma roadblock lezihlawulwa kuzinara kumele zenze imisebenzi wazo.
Sikhangele zene izimali ezithathwa zenaze kuma roadblock kumani bani nxa kuthi imali zonke lezana ziyakuhulumeni ayisike zizame sibili ukuthi abantu bangabasilungisela umgwaqo ngabe yalungiswa. Maikarisi ngakangela vile loba unabafaka kade besavala basafaka inhlabathi labana kade besinqeda bazo banqeda nje abantu lawo kade sokuphezulu kwamandla abo ngoba inhlabathi kade ukuqeda uzulu ngalisina vile kusalusha inhlabathi yanigucula lizwe so hayi kwezindawo kusanide ukuthi twa kuvala sokufuna ukuthi ngabantu bayagebha kutsha sibili bangani balungisela abantu umgwaqo ngoba hayi umgwaqo wasisela usibili siya ama drainage ithawuni yabona izulu lize ligeze lizengene emashopu tshengise ukuthi ama-drainage wonke abhlokha kumbe akula veni so ukuthi anguma-drainage lapho vele asisela ngenye indlela ukuthi singaqalisa ukugebha ithawuni kade sigeze ama-drainage so kwahlula kudala tho ukuthi
nyakenye ikhansili yakobulawayo yaveza ukuba imigwaqo engaphezu kwesilinganiso sama-humi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% isiguge yedlulisa isikhathi okumele ukuthi ilungisiswe imizamo yokukhulumisana lekhansili ngokulungisiswa kwemigwaqo yehlule kodwa ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2021 umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubeluncoma okwamagama ohlelo olwe-emergency road rehabilitation olukhangelelwe ukulungisisa imigwaqo engamachumi ayisithupha lanhlanu ngendleko yezigidi ezingamakhulu angaphezu kwesithupha zamadola eZimbabwe i-R625 million. Kodwa ethi imigwaqo yakobulawayo idinga amadola emelika ayizigidi eziyisikhombisa i-R700 million ukuyilungisisa. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokutshona kwesuku lwayizulu inani labantu abakade sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kade selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 217,678 kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili babo 187,908 babo kungasebesinde kulo mkhuhlane. Leligciwane selathatha umphefumulo wabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni. Kunje asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni selisedlula izigidi ezine 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu 3.2 million. Amagqwetha agxile kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishen ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethe leli nyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo eye-Project Vote 263. Lokhu kuza ngemva kokuba izeki yazise ukubana isibhalise abantu abangaba zinkulungwane phose ezintathu 2971 kuphela elizweni lonke ngomnyaka osanda kwedlula. Kodwa inhlanganiso ye-Project Vote 263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilishumi 9635 ababancedisileyo ukuyabhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sekudale inkulumo abanye besithi ezek ingaba iziqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla lezanu-PF ukuqilibezela kukhetho lika-2023. Abezeki labezanu-PF bayakulandula lokhu. Umgcini sihlalo wezeki unkosikazi Joyce Kazembe utshele iphephandaba ele-Herald ukubana bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula izigidi ezinhlanu 5.6 million. Untungamili Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesikhulumeni somanyano we-Ekhaya Vote 2023 unkosikhona DBT ngalolu daba.
Ama lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama institutions afana lezekhi ikakhulu lapha abantu ababhalisa khona kube le transparency njalo sikwanise ukuthi sicheck online ukuthi abantu ababhalisile ukuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abaregister ukuvota ngoNovember kodwa amabizo abo lonke angaka update ku system le electronic so kuluqondile kakhulu ukuthi kube le hard copy ezakhitha ukuthi hayi abantu aba zokuvota yilaba kube le electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi information yakhe ikhona na
ilingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota
nje ekhaya vote sihlangane njengenhlanganiso ezijene ezisebenza emathebelelenti ngoNovember sihlose ukuthi ngoDisemba njengoba izekhi lisitshele yathi bayayenza abathi mobile voter registration yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abaregistered by only two coalition members as a vote abanye ba register 210 then abanye ba register 321 you are my figures esilawo kodwa uzathola ukuthi kulawa ile 588 eza register izekhi so khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe wazi akuchuthi akulabanye ba register ngaphandle kwa mahlanganiso zwane lezi zimbili iluhluphe esilalo kathesi
izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration
izekhi kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education ngoba lathi nje ekhaya vote were guided by zekhi on voter education voter registration and as a stakeholder siqoxisana labo njalo nje futhi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu barejiste ukuvota ngobuningi and i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngodisemba sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizasiqala ukusebenza sisebenzisana la izekhi ukuthi sincedisa abantu ukuthi banjani baregister ukuvota okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando wokuthi bona laba abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezek sibatshebonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile njengoba besikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho sesikhangelele ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesiresise abantu abangaka njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixoxisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota baqalisa ukusi-refere ukuthi hhayi thina sa-register ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system so oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izekhi ibisidilelawo kucace ukuthi kuhamba njani njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi barejistile ku-online system yabo kube yinto nje e-updatewa ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside kakhulu
unkosi khona DBT sikhulumele somanyana okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota ngobuningi o-ekhaya vote 2023 iStudio 7 yehlulekile ukukhuluma labezekhi ngalolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Kulabanye abadabuka eZimbabwe eyasebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kunokuthi babelokhu besiyakhahlanyezwa nguhulumende wakomakhelwane kwele South Africa okwamanje osevale ngci ungcele owe-Beit Bridge. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Banengi abathi sebekhathele ukuhlukunyezwa kwele South Africa njalo lasekhaya nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi okwenzakala emngceleni wakwele Zimbabwe lele South Africa kuveza ukuba kuluhlupho olukhulu eZimbabwe ikakhulu kwezombusazwe. Umnumzana Bongani Mkhwananzi okuhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kumele abadabuka eZimbabwe belungise okubahluphayo kulokuthi bathole nzima kwele South Africa.
Kube kunjani mhlawumbe ukuthi ake umuntu nomuntu ake jeqeze emuva azibuze ukuthi ngixoshwa yini le ngabaleka kangaka. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi instead of ukuthi abantu bathathe i-risk yokuthi bachaphe imifule lezingwenya igcwele amanzi bahlukunyezwe ngamasosha sizwa kuthiwa bayachawa ngamasosha nangamapholisa abasebebotshwe badipothelwa ngale kweboda langapha bayahlukunyezwa balinde ngabantu abafuna ukulwa nabo. So into yonke le ichaza khona ukuthi isiqu senkinga kumele silungiswe. So kuyisikhathi impela umuntu lo muntu wabona impela ukuthi isisusa sokuthi aze abe isiphepheli ezweni labanye kuyini. Kumele kulungiswe, yikho kumele kulungiswe lokho.
Lokusekelwa ngukhosazana Wendinkomo.
Ngabe siyaba lezibindi nje sihambeni ngobuningi bethu ngoba nanku vele imzansi ayisasifuni. Sihambeni selungisa indaba zelizwe lethu ngoba akusizi ukuthi abantu bakithi befela emanzini kube ufele lalapha nge-xenophobia into ezinjalo lekusasa labantwana abantwana abaningi khona lapha abala izincwadi zokufunda. So manje kusasa labantwana likuphi?
Kodwa umnumzana Siphongulube uthi abantu abaningi abasakwazi ukuthi benzeni ngenxa yokudubeka.
Siyafisa ukuthi sihlale khasi sisebenze sibili kodwa kumbe sihlale khasi silungise ilizwe lethu kodwa hayi isimo sinzima. Yikwenza abantu bafuneze bechapha ngekho emthethweni besiya kwamanye amazwe. Abantu bagcwele khonapha eganyeni bazama ukuya eSouth Africa bayasebenzela abantwana. Abantu bachiya abantwana phandle kwamazwe bazama ukuncedisa kunzima. Kunzima kodwa eqinisweni hayi abantu abalakho abangakwenza ngikwazi lokuthi singathi benze.
Ngokubandla lezanu PF umnumzana Maleki Nkomo uthi kumele abadabuka eZimbabwe bezame ngamandla wonke ulungisa okubahluphayo elizweni labo.
Bulawa abantu ababesesouth Africa uma umumo usunjengalokhu sosithi uthi phendukani libuye ekhaya.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Believe Gawule othi sokonakele kwele South Africa.
Ungani umumo wakhona osusuka nzima kakhulu kathesi. Umumo wakhona osusuka lukhuni sibili kakhulu ukuthi abantu bakithi njengoba vele behlezi iningi labo bengelamaphepha njalo iningi la umumo wabo South Africa lo ngani sivalela phandle. Yikuthi okukhona yikuthi abantu bakithi babe bezama ukuthi bebone ukuthi bazama ukuthi bezamele izimuli zabo khona ngale ngase South Africa njoba njengenjwayelo. Kodwa ke kwakathesi umumo lo susuba mubi kakhulu. Okuyikho sokukhangeleka kusiba nzima kakhulu ukuthi abantu bakithi bahambe lula ezindleleni lapho. Umumo wakhona ezindleleni sosiba nzima sokusu iSouth African government isivalile.
Ugawule uthi konke lokhu kudalwe njalo yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Akulanto abangayenza abantu bakithi. Kuyakumele bezame khonokho abangakwenza ukusemandleni abo ukuthi babone ukuthi bangathola ukuziphilisa njengoba umumo wezinto ulukhuni kangako. Ngiyananzelela ukuthi okulukhuni kathesi ukuthi i-corona la ibiye yangezelela ubunzima lobo bukhona lakhona ngale South Africa. Akulanto enhle khona ngale ngaphe ekhaya lakho umumo lwakhona la unzima imisebenzi kayitholakali kwakathesi. Kodwa-ke okukhona ukuthi abantu abazame khonoko kungabaphilisa.
Kubikwa ukuba kula bantu abadabuka eZimbabwe abafika bhose inkulungwane ababanjwe eBridge bezama ukungena kwele South Africa kwakungekho emthethweni. Imele iStudio 7 iseMaryland nguKips Dube.
Uhulumende weBotswana uthi izikolo zizavulwa ngezigaba kuyindlela yokunqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. kulenani eliphezulu lezifundi zeZimbabwe ezingena ezikolo kwele Botswana. Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Ugatsha lwezemfundo kwele Botswana lukhiphe umbiko ngolwesithathu lusithi izikolo zizavulwa kusiya ngesigaba kuqala ngesifundi ezumaklasi azaluba imhloliso ekupheleni komnyaka. Lokhu uhulumende othi kuyindlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi leBotswana lingakaphumi kugagasi lesine lona elifuqwa umhlobo omutsha we-Omicron. Kulezifundi eziningi ezeZimbabwe kwele Botswana iningi lingabantwana babadabuka eZimbabwe abasebenza elizweni elingumakhelwane. IZimbabwe yona ithi izaphuza ukuvula izikolo ngoba ilokhu eyiliswa lokumemetheka kwe-COVID-19. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Andrew Spanda bamukele inyathela lokuthi uhulumende aqhubeke avule izikolo noma nje inani labantu abatholakala bele-Omicron lilokhu liphezulu.
Kuyajabulisa kakhulu okwenziwe nguhulumende ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo. Sifisa ukubana ngabe lokho okwenziwe nguhulumende weBotswana yikho okwenziwe nguhulumende waseZimbabwe ukwenzela ukuthi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo.
Uhulumende uthi isifundo ezikubanga lesikhombisa esikolo ezingaphansi elesithathu kanye lesihlanu esikolo zemfundo yaphezulu bazavula ngolesibili ukuthi amanye amakilasi alandele ngomvulo oyiviki ezayo. Ngokunjalo iningi labeZimbabwe liqala umnyaka ungakhanyi ukuthi kusasa eminjani ngemva kwezehlakalo zomnyaka ophelileyo. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokubona amazwe afana leBotswana leSouth Africa eqinisa imigoqo kulabo abazama ukuchapha imincele bevela eZimbabwe okungekho emthethweni ngenxa yobunzima bokufohla imincele ngesikhathi se-COVID-19. Lapho leBotswana eselibopheza qina emngceleni iningi labeZimbabwe lihlupha ngokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu. Ocubungulayo zombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kuzaqhubeka usiba nzima uzalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Abathungameli bamazwe sebekhangela kakhulu impilo zabantu balelo lizwe, izizalwane zalelo lizwe esokubiza thina sithi yi-narrow nationalism. Sebefuqela labo abokuza eceleni benze kube nzima ukuthi baphile kulelo lizwe. Yinto esizayibona iqhubeka isiya phambili. Sesingatsho thina sithi kuyisixwayiso elizweni laseZimbabwe ukuthi lungisani ilizwe lenu ngoba abantu beZimbabwe kumele babe seZimbabwe bangaphumeli kwelinye kwamanye amazwe.
Kusenjalo kulokukhathazeka ngempila kahle kamongameli Mukhwayitsi Masiso kwele Botswana kulandela ukuhlolwa kwakhe atholakale legciwane le-coronavirus ngomvulo. Ihofisi kaMasisi ayikakhuluma okuningi ngesimo sakhe kodwa isikhulumi sikahulumende umzana John Tipoy uthi umongameli kade engatshengisi impawu ze-COVID-19.
Members of the public are assured that His Excellency the President does not have any symptoms and
we uzulu uyaziswa ukuthi umongameli kalampawu zomkhuhlane lo njalo uzaqhubeka enanzwa ngamadokotela. Uhleli yedwa kuyikulandela imithetho yeBotswana yokulwisana le-COVID-19.
Ele Botswana selibone inani labantu abatholakala bele-COVID-19 likhuphuka lisiyafika phose enkulungwane eyodwa ngelanga. Lokhe kwaqhamuka umkhakha omutsha we-Omicron ekupheleni kukalwezinyakenye. Kodwa ele Botswana lona eselihlabe ngokupheleleyo abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70.6% ijekiseni ye-COVID-19 kalizange liqinise kakhulu iziqondiso ezokwenqabela umkhuhlane lo njengalokhu okwenziwe yiZimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisaron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebehlalele evalweni abakumdlalo wenguqu eZimbabwe njengoba kulokhu kungela ukuxazululwa kokufuthelana okuphakathi kwekomishini kahulumende elawula ezemidlalo eSports and Recreation Commission. Le nhlanganiso iqondisa umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Asokuzinsuku ezimbili kwedlule usuku lobekwa inhlanganiso eqondisa ezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association i-FIFA njengelanga lokucina elokuba i-Commission ye-Sports and Recreation Commission ibuyisele emsebenzini ibhodi yeZimbabwe Football Association ukuze eZimbabwe lingajeziswa. I-SRC okuyiyolawula ukuqutshwa kwemidlalo yonke nje elizweni imise umsebenzi ibhodi yeZifa ngenyanga kaLwezi kwathi ngompalakazi kube le ncwadi okuthiwe ngabeZifa ivele kwabe-FIFA ebisithi kungedlula mhla zintathu kunyanga kazibandlela ilizwe lizamiswa ukuphatheka kumncintiswano lamanye amazwe wakoba umgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa uVincent Pamire uthi ibhodi yamiswa umsebenzi ngabe ihle iziphumele esikhundleni kulokuthi ilwise ukukhutshwa kwayo.
Umbulada akakhitshwa ngu-Congress but wakhitshwa ngama-political power. So i-political power ikhona eBorela. Ungabona sefike that level ungcono wena ukhule down ubayekele bayenze into abafuna kuyenza ngento zabo ngoba ende awusibok wakho ngakuyikuthi uyenzela abantu and lawa abala problem ithemeyo kade zizaphela in 3 months time akula sikhathi sokuthi babe lokhu besilo bhoza bangalwa until next year ungcono ba-accept ukuthi onakile and I don't think FIFA will penalize Zimbabwe ingadlali kwa-Africa Cup of Nations ngoba CAF ayifune leyo ukudisturb ama-tournaments akhe.
Kulo mzamo osuqalwe ngamakhansila amela inhlangothi ezijiyeneyo ezomdlalo wenguqu ezibalisayo e-Premier Soccer League, i-Northern Region, i-Eastern Region kanye labanye ukubiza umhlangano lapho kuzaxazululwa khona indaba eziphazamisa ukuqutshwa kuhle komdlalo wenguqu elizweni. Umhlangano lo ubikwa uzaqhutshelwa esikodlweni i-Harare mhla zingamashumi amabili lathoba munye yona le inyanga kazibandlela. Wake waba unkokheli yezifa Southern Region uThumediso Drogba Makhurane uthi amakhansila lawa kwakumele ngabe kudala aqala imizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni.
I-petition leyi efakiweyo leyi ngama-councillors hayi bona sibili i-constitution yabo abayilandelile abaphambanisanga sibili kodwa i-timing yabo yiyo esirong ngoba u-sports commissioner seze wangenela phambilini kwabo ukuthi ngathiwa yiwo abaqala ukureza i-red flag njalo kathesi abanye babo abasayine le petition kukhanya ingane ngabantu labana abaku list yokubhanwa yi sports commission ukuthi kathesi even izifa board yakhona yabhanwa yi sports commission so abangeze babiza abantu ababhanwa yi sports commission ukuthi bayenze labo umhlangano babe futhi against the breach of umthetho so i petition yabo sibili ibiqondile kodwa iku wrong timing.
Kusaziso sabo esokuqhuba umhlangano wamakhansila athe indaba ezizahlafunwa ngalolu suku ngezigoqela ukumiswa umsebenzi webhodi yezifa kanye lokungenzakala nxa ilizwe leZimbabwe lingamiswa ukudlala lamanye amazwe. Olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Soccer Coaches Association kobulawayo uMorris Mkwiti uthi kungaba kubi kakhulu nxa leZimbabwe lingajeziswa yenhlanganiso yeFIFA.
Sina sikhangelele ukuthi ibhora lidlala lokho kwenzakalayo between iSRC leZifa thina kusiphathi. Wona kumele belungise indlu yabo in order kungakabi nama tournaments anjengabo AFCON ngoba thina singabhanwa ukuthi ibhola lisadlalwa impilo zabantwana sesisenkingeni labo coach ngoba thina siphiliswa ibhola thina sikhulekela ukuthi iSRC leZifa babe lokuzwanana belungise inkinga zabo njengabantu abadala njengabo abakhokheli bebhola ama sports.
Kule mibiko ethi ilizwe laseZambia selihlela hlala lilungele ukuyathatha indawo yeZimbabwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations wona okumele uqale ensukwini ezilandelayo kwele Cameroon nxa kungenzeka ukuba lijeziswe yi-FIFA. Ilizwe leZimbabwe izijeziso ze-FIFA zigoqela ukungaphatheki kwelizwe leZimbabwe kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokulawula kwenhlanganiso ye-FIFA ikanti labadlali bakweleZimbabwe babe bengasayinelisi ukuyadlala kwamanye amazwe. Lokhu-ke kwenzakala emdlalweni kakhilikithi ngemva kokuba be-SRC bemise umsebenzi benzinkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Cricket okuyisenzo esithiwe ngabenhlanganiso ye-International Cricket Council ikungenela kukahulumende ekukhutshweni komdlalo kakhilikithi. Mele i-Studio 7 ngobulawayo ngimuntu Joseph Njanji.
Singekehlukani isihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakobulawayo besithi siyingozi enkulu emigwaqweni. Besithi sekuyingozi enkulu ukuba semgwaqweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ecela ubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asibehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhu besiyakhahlanyezwa komakhelwane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umPresident Jeremiah nesithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela emlenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.